Kukangivele ngathi-ke sithumele abantu eKenya bekawuzeva ama-election konani. Kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better. Thina njengabantu abahambela emuva, sesiyifundile not just from iKenya, sifunde okwenzakala eTanzania okuhle, sifunde okwenzakala eUganda okuhle, okwenzakala eZambia okuhle, okwenzakala eCameroon okuhle. Sitadishile wonke la amazwe, sathola okuningi esikufundileyo esikusebenzisa thina ngapha kuzekho, kuvele ukuthi ethu indlela ibe right. Into eyiyo eKenya ekhamanzelayo ukuthi abantu abalandelanga imithetho yelizwe. Njengezekhi thina sithi thina sizarejista abantu, sivotise abantu, si-announce ama-results, silandela i-constitution yelizwe. Okungafunekiyo ukuthi nxa ungunompende njengathi thina amakhomishina, ube usutshaya impende udlala ngaphandle kwama-rules of the game, ufeze walandele njengebhale phansi. Because sithi thina prevalent and regular that and in Kenya, we are far ahead in terms of preparation because we are not going to, we are going to be following the law to the letter.
Abanye bengathanda ukubuza ukuthi nxa kuyukuthi kuyasetshenziswa yena leyi imitshina yama-biometrics ukuthi kube loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota, khona ukuvota kuzavotwa njani? Bazabhala uxa wabo emaphepheni njengesukwini na?
Ye, i-biometrics ngeyokurejista kuphela abantu ukwenzela ukuthi i-voters roll ibe lama-fingerprints omuntu, i-voters roll ibe le-face yomuntu, ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu obhalisa kabili. Siyazi sonke ukuthi akula muntu umhlaba jikelele one-fingerprint efana leyomunye. Ngalokho-ke singarejista sesizakhangelisisa ngomtshina yethu, sibona ukuthi nxa ekhona obhalise kabili yakhe kumkhafule kumjikele phandle, ozawona ebhalise kabili vele ngumuntu uyagwetshwa ukuthi vele angasavoti futhi esiya phambili. Yikho esikwenzayo okwe-biometric ukurejista. Kodwa ngelanga le-election sizawukhangela-ke sisebenzisa i-biometric futhi urejistile yini endaweni lapho orejiste khona, ezinethu ukuvotisa ngendlela evele yiyo ekade senziwa iminyaka leminyaka, eyokuthi siyakunika i-ballot paper ufake uxa wakho umjikele phakathi kwebhokisi bese sibala sibili, sivala ngo-one, two, three encwadi athi ngemtshina. So kulo mahluko phakathi kwe-registration eyenzakalayo leyi lokuvota, yi-biometric voter registration athi i-electronic voting, akuvota ngemtshina, kuvota ngama-poll point.
Kodwa kwiminyaka elandelayo sizabona na kuvotwa ngemitshina njengoba kuyaba kusetshenziswe yona le i-biometric registration?
Akini ekwenzileko kwakhe njengekomishini sikhangela ukhetho oluzayo lolo, yikuthi sibone ukuthi silungise into yakuqala eqakathekileyo, i-voters roll, njengenza imitshina. Kodwa asingeke phela igandi futhi njengelizwe sizakuma khonapho i-technology yona ivele isiya phambili. Ngokuya ngokuya kwesikhathi sizabe lokhu si-improve-a, sithatha lokho okutsha lokunye okukhona. Kodwa okwakhesi sikhangele into eyodwa kuphela, i-registration process ye-biometric, i-voting yaye i-manual. Okweminyaka le ezayo asazi amanye amakhomishini azabuya ngemva kwethu ukuthi azacabanga ukuthi athathe ahambise kuleli banga.